sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine emhlazi ku 19 ngkwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku bobulawayo lapho abathengisa khona ucansi.
Njengokulala namadoda kufuneka imali nje, ukudla endlini yakufuneka imali, ukuthi ngigeze ngeze nifuneka imali.
Ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo oweprivate voluntary amendment bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu okugoqela amalunga edalela ephalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange.
Hayi, ephalamenti bonke babona kulungile, ngayibe khuluma ephalamenti babona ingani into
elungileyo. Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abathekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai iDP World eselizweni ukuzocwayisisa ukuthi bengatshala yini imali kuhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo, injanji, amagceke endizamtshina lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi lasikhombisa 17 sebegcwele emigwaqweni ebusuku bobulawayo lapho abathengisa khona ucansi besenzela ukuziphilisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Abanye babo baleminyaka elithumi lantathu 13, iningi labo kalisafundi ngenxa yokuhlupheka. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ilanga nxa litshona esidikidini sedolobho lakobulawayo kuba nokuxokozela amantombazana amancane seme emakhoneni ezitalada zalumuze elinde ukuthengisa imizimba. Abanye babiza amadola emelika amathathu $3 ukuya emacansini. U-Amanda Dube uleminyaka elithumi lantathu 13 uthi uhlangana lokuhlukunyezwa kukhulu kulumsebenzi.
Lapha mina ngidinga imali yokuziphilisa lapha.
Uyidinga njani?
Ngidinga ukulala namadoda njengokombona. Kufuneka imali nje, ukudla endlini yakufuneka imali, ukuthi ngigeze ngeze nifuneka imali.
Abazali bakho ba?
Babhubha. Yekho, sithule umuntu eyalo ubhadala kumvuthela omunye umuntu vele okufosayo. Abe kufosa ukuthi yenze into ongayifuniyo, maybe lezi sexy lingaprotectanga.
Ukhosana Patience Phiri ule minyaka engamashumi amabili lantathu 23 yena wafunda waba le degree le marketing njalo sehlukana nomkakhe. Yikho nje sedinga imali yokondla umntanakhe lemuli yakhe ngoba engatholi umsebenzi.
Uzodinga imali yabantwana, imali yabayimingcina abazali, imingikhanyela abantwana, imumama, imubaba endlini, so le renti konke kwangikhanyele. La umsebenzi ngawuqala ngemva kokuthi umendo. Ngasentshi umendo ngoba kula msebenzi kade nga-aplayela ama-CV endaweni eziningi ukuthi nithole umsebenzi awukho.
Abanye banamantombazana bangena kulo msebenzi kuyikuhlupheka lokuswela ukunakekelwa ngenxa yokuthiywa ihlobo. UBridget Moyo ngomunye wabo njalo udaliswa ngobaba bangafuni ukubhadala lokuvikela nxa bengena emacansini.
Ile 14 years ayinenkanye lamadoka sisi wami, sisi wami wabhubha, so ayila option. Abanye bayayala bandelela ngoba ngincane but abanye bayabhadala.
Manje uzakwenza ukuze ube nini?
Khonapho angikwazi.
So uliyavikela kodwa liyaprotect?
Sometimes uyakwazi, omunye uyakwazi ukudawulela protection but abanye bayafuma sibi. Abanye bayala.
Abantwana laba abanye babamba izisu bathathe le mikhuhlane efana lengulamakhwe kunye legcikwane le-HIV. Unkosikazi Sinatra Nyathi ngumphathi we-National AIDS Council kobulawayo oyethuswa linani lamantombazana amancane asele mkhuhlane we-HIV.
Lokhu kwenza ukuthi abantu bethu begcine abanye bezibophela, abanye lawo sengena kuma-substance and alcohol abuse, abanye bebaleka emakhaya sebesiye estridini, abanye lawo bebaleka becross ama-border besiye ma-neighboring countries. So lolu luhlupho esesihlangana lalo thina njengesizwe seZimbabwe, ikakhulu kakhulu lapha kobulawayo. Asikhuthazeni obaba, sikhuthazeni njengecommunity yakobulawayo ukuthi bakithi asisizeni lawa bantwana. Kulokuthi sibone umfazi, asiboneni umntwana ofuna uncedo.
Eminyakeni yadlulayo ukuthengisa umzimba lokuthenga ukulala lowesifazana kwakubophisa, kodwa kukhanya umthetho lo siwatshintshwa ngoba abathengisayo abasafihli benza bengagqize eqhakala. Isikhulumi samapholisa kobulawayo u-inspector Bendiko Ncube uxwayisa amadoda la adobha abantwana engena labo emacansini.
Njengamapholisa kobulawayo siyananzelela ukuthi sokulabantwana abancane abama ezitredini ebusunanzelela ukuthi labo baba abadala abadrive ama-Porsche cars babuya bamela phana bethatha abantwana labana. Ngithanda ukuthi ngixwayise obaba abayenza njalo ukuthi ngelinye ilanga bazamangala sebebotshelwa ukudlwengulwa, ngoba i-age yomntwana may below 12 years ulakho ukuthi ubotshele irephu. Ubuntu bethu singabulahli, ibulawa ihlale indawo ehloniphekileyo.
Kukhanya udubo luya phambili kwele Zimbabwe. Imisebenzi ayikho, intandane zilambile, amantombazana amaningi sebebona kungcono ukudinga imali yokuthenga ukudla ngocansi. Ababona ngokuthuthukiswa kwabantu bathi uhulumende kumele angenele kudaba lolo ancedise intsha lentandane eziswelayo. Ngiyimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Uhulumende ubikwa esithi kulabo somabhizimusi abayethekelele ilizwe abavela kunkampani enkulu eDubai, iDP World, eselizweni ukuzodingisisa ukuthi bengatshala yini imali kunhlelo ezigoqela ezokulungisa imigwaqo, injanji, amagceke endizamtshina lokunye. Osomabhizimusi laba sebexoxisane lomongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zakhe, njalo bahlola lezinye zenhlelo abafuna ukuthi basebenze kuzo. Lokhu kwenzakala iningi labantu likhala ngokuthi umnotho welizwe uyabhidlika ngoba intengo yempahla lokudla ikhuphuka ezitolo, njalo lenhlelo zikahulumende ezokulungisisa lolu daba zingacaci. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Umnumzana Ndlovu uthi lanxa imizamo kahulumende ingaba mihle, kulokungenela kakhulu kwezombusazwe lezenkohlakalo kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe.
Omnyaka emningi edlulile iZimbabwe ibele ibisenkingeni ngendaba zomnotho welizwe, kusukela ngesikhathi sabomgabe nabogono kuhleli kuzanywa ukufaka izigamba phezu ukomnotho ukuzuvuke. Siyakhumbula izindlela ezasetshenziswa ngugono ngesikhathi esadlulayo. Okwedlulayo mhlawumbe yikhona okho ukuthi kutholakala abantu mpela, abantu bona sebefuna ukulungisa, bafuna ukuyinvesta. Kwedlula lokho, kodwa-ke bawukhangela manje kukhanya uhulumende usegijima mpela, kungathiwa ngesilungu desperate. I think isokuyindaba mhlawumbe futhi ama-elections enza ukuthi, njengoba nje sibona ngamaviki adlulileyo indaba le eyamabhenki nokubolekwa kwemali, lalokho sokutshintshiwe ukuthi ukuthengwa ngaphandle kwelizwe sokungangena nje mali akungabhadalanga ijuti. So ziningi izinto ezenzakalayo. So kunzima-ke ukuthi umuntu akhone ukuthi athi lokhu kuze aphumelele, lokhu akusize kuphumelele. I think kuyafunakala ukuthi sikunikeze isikhathi konke khonokho okwenzakalayo. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba into enhle mpela, babuye batshale emnothweni weZimbabwe kuphuma into enhle. Kungenzeka futhi ukuthi yikhonokho nje sivele sikubona iminyaka eminingi edlulile. So I think okuqakathekileyo ukuthi sime sibone ukuthi kuzaphumani.
Sikhuluma kanje siyabona ukuthi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe. Intengo yempahla iyakhuphuka izitolo, imbadalo yama-school fees, abantu bathi akusaphileki. Kuyini okungenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthi umnotho welizwe ube ngcono?
Zimbabwe iyahlupha ukuthi usungasuka ubanikeze i-advice ukuthi wena akwenziwe kanje, ngoba kunenge okungahlanganiyo kule politics yelizwe. Kunzima ukuthi uthathe i-economy ukuthi guys asenzeni kanje, njengoba nje sibona kwadingwa abantu ababe phela behlakaniphile abanjengabo Mthuli. kodwa sidlulile iminyaka eminingi ukwehlula ukuthi bona babayibaba bekhangela ukuthi bayachola impela bayacabanga bahlanganise okusebenzayo isizathu esikhuliswe sepolitics ukuthi asozomnotho ezisebenza ezikhululekile ngezomnotho ezisebenza ziphanjaniswa ngezombangazwe lobuhlobo lamanye amazwe le corruption ephakathi kwelizwe lento ezifana nalezo so ukuthi namhlanje ungabuya mpela ukuthi hayi yenzani so njengoba nje ngiyakhola ukuthi umthuli njengomuntu obekhangelela ukuthi uhlakaniphile I'm sure useke wakwenza ukuthi asenzeni so kodwa ethu uyakhona ethu uyangena le ndlela athola ukuthi i-corruption imlindile akuhambe ngale ndlela ethu uyakhona ethu uyangapha athola ukuthi ezombangazwe zimlindile akuhambeki so inzima le kunenge okungenayo okuphambanisayo yonke le nto kodwa siyabona bayabuya manje sebekhiphe import duty asiboneni ke ukuthi kuyaphumani kulokho kodwa lakho futhi isigamba esokuphetha nje bayasho futhi lapho ukuthi i-temporary so ngeke umuntu abekwazi ukuthi kuzophumani kukho
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezomnotho ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese South Africa ukuguqulwa komthetho olawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo we-Private Voluntary Amendment Bill kuqhubeka kusehlukanisa uZulu ogoqela amalunga edale lePhalamende wona ahlaziye lomthetho kabanzi kuthange abebandla lezanu PF bavikele lomthetho besithi ujonge ukuvikela ilizwe kunhlanganiso ezingaba ziqoqa ukugenqula uhulumende kodwa abebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for change bathi lumthetho mubi njalo injongo yawo ngeyokuvala inhlanganiso ezizimeleyo untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomeli wesigaba sakobulawayo ePhalamende olilunga leCCC unkosikazi Jasmine Thofa ongomunye okhulume kuleli dale esithi lumthetho awumelanga upasiswe
bona nayo ekhuluma uhulumende uthi yena abantu laba bayenza yohlanganiso lezi ziyenza ama acts of terrorism against uhulumende kodwa kahle kahle amabandla wona lawa ayanceda kakhulu ama organizations lawa ayanceda kakhulu abantu ukuthi bayenze izinto ezinjengokuthi bayancedisa kuma school fees project ukufundisa abantu so iningi labantu babona ukuthi njengoba uhulumende efuna ukuthi akhiphe amabandla lawa yona ihulumende iyenze mzamo uphi ukuthi bazancedisa abantu njengoba kakhethi abantu bayaswela bane problem yokuthi bangathola ngaphi izinto zonke lezi so ikwethi esibusolayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu abahluphekayo bashwele njalo unedo
bakhona yini abameli ibezana uPF eParliamente abavumelana lani njengabamabandla aphikisayo abakusolayo ukuguqulwa kwalomthetho
hayi eParliamente bonke babona kulungile ngayibe khuluma that is a parliament babona ingani into elungileyo ukuthi njengoba beyibo abakhokhelayo balelungelo lokutshintsha umthetho noma ngithi and wonke umuntu mele akulandele khonoko so akula muntu osole ibile kodwa okumangalisayo nje ama MPs ezanu PF ebonga ukuthi ama NGOs yawabonga ayasinceda ancedisa abantwana bethu kwesikolo bayasincedisa ukusinika amapilisi ezibhedlela le equipment bebonga sibili and then sebegcina sebesithi khona kodwa uhulumende ulalo ilungelo lokuthi lokwenza umthetho okuthi azivikele so thina sithi isinqumo selizwe silakho ukuthi manxa kulomuntu kumbeni ibandla o iorganization ephambanisayo kukhona esinqumeni sokuthi bangajezisa abantu bona nabo. So indaba bengasebenzisi khonoko. Omunye u-MP uze wakhuluma esithi khona awusoze utshise umuzi ngokuthi kunegundwane phakathi. So yikho esikusolayo ukuthi kunini okwenza ukuthi bona bakhezi basole ama-NGO. Singakhangela lathi thina ama-MPs. Even iParliament ngokwayo sincedwa kakhulu ngama-NGOs kuma-capacity building, even sisenza umsebenzi we-constitution siphuma phandle sisenza ama-public hearings ona leyana sisabe sincedwe ngama-NGO.
Umthetho lo ungathi kusukusiphi isibanga ePhalamende andubana upasiswa?
Hayi, okwakathesi usadibeyithwa.
Unkosikazi Jasmine Tofa ummeli wesigaba sakobulawayo edalele iParliament njalo engwebandla le Citizens Coalition for Change.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa asebikelwe udaba lokuthi kulomunye umama otholakale emotsha yenyaradzo esikwe indebe lamakhala. Imuli yaku Patricia Mija wabhubha eleminyaka engamachumi amane lasithoba minwembili 48. Isimise emngcwabo wakhe kusacwayisiswa ngamapholisa ukuthi kungaba kuhambe njani ukuze atholakale esesikiwe ebusweni. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi amatitshala aseqoqa ukutshengisela okubanzi ngomva kokuba iningi labo lithathelwe imali emholweni yokuthi ngoba batshengisela nyakenye. Amanye amatitshala abikwa ethole ingcosana engaba ngamadola amabili nje kuphela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7. Ngizaphendula ubaba lo okhulume ngabafowethu lawa basemaplazini. Lawa bafowethu abasemaplazini uma sesilungisa iZimbabwe ukuthi abantwana baseZimbabwe bonke bebenefithi bayabuyela emzini yabo emakhala basuka khona. Ngoba emaplazini kule ndlela eziningi ezayenzakalayo emaplazini. Abelungu labo babehlala emaplazini abanye babewathengile amaplazi ngokusemthethweni. Kwakufanele ukuthi bekhitshwa ye-compass yethu. Loko ukuthi abelungu ilizwe lelike leZimbabwe ngelethu, yebo ngelethu, but kule ndlela okufanele siyenze eyakhulunywa ngunkomo ukuthi singabaqoshi la abantu asihlaleli labo. Kathesi sikhala ngama-sanctions, into esasiyazi ukuthi izasihlupha ekugcineni ngendaba yokuthi abantu bezano bona babezitshela ukuthi bahlakaniphile ukwedlula abelungu. Angeke uhlakaniphi ukwedlula umlungu, yabe ungubani? Kathesi akula into abayicabangayo engasiza abantwana baseZimbabwe. Kayikho into ekhona esiyibhekile. Kathi sabantwana baseZimbabwe bagcwele umhlaba wonke ungaka babalekani. Asizibuzeni umbuzo nalowo ukuthi basu iZimbabwe yesikhathi buswa ngabelungu besisuta sisonke kona lapho khona ukuncanadi besinika kona. Akufanele ukuthi kathesi siswele imali kasila mali angazi ukuthi singakhubala sithi yini. Abaphume laba basemaplazini akula muntu ozahlala emaplazini ehleli mahhala ngalo nto iyenzayo.
Sanibonani, sanibonani, sanibonani madoda womthakazi bantu wesintu. Hayi bengithanda ngibuye ngundlovu lapho kuya elupane omasayi elupane. Hayi bengingajabula mncane imali ingangibalela yami incwadi lami ke ngibisa umbono wami. Hayi nabafowethu into bengiyibona laphana kuleya lizwe lakithi siyalithanda ilizwe lethu ngempela. The most inkinga yelaphana ekhaya iphathi leZANU PF. Mina bekukuhle ukuthi kunganjani ukuthi siyonkeni sixhase le iphathi le AACCC. Yiph ifate ngibona mina ngaba lakho amandla ukuthi ikhiphe ini izano PF. And then ke uma ethe waphumelela yaphumelela umfana omncane lo. Yikho lapho sizohlala ke sibona simtshela ukuthi hayi sifuna kube lokhu kube lokhu kube lo. Ngoba uma angibone ngiphathe ngakhiphe izano izano angibone the most problem lalapha ekhaya. Sigcwele amazonke sisemazonke sihlekisa amazweni wonke. The most problem ekhaya lapha nekhona izano PF. Asikhizame sichase lo mfana and then from there uma sethe waphumelela izano singekho in power. Sesizobona ukuthi senzani. Sikhulume nathi besifuna kube lokhu kube lokhu lo. Lo mfana lo mncane uzo understand akafanda namakhehla lasemadala. How many years be in power? 40 something years. Lo muntu sengufase indoda still they're doing nothing. Ayikho into abayenzayo. Bafowethu mina ngowami ngoba bengifisa ukuthi asenzeni lokuthi sichase lo mfana. Yabo. So bafowethu ukuthi ishona umhlobo bani asukufake aside. Ngiyabonga bafowethu, ngiyabonga kakhulu. Bathi singiza into eyiwazi keep any culprit le izehluleki lezi. Sesicabangela abantu abantu abazokhula.
Livukile bantu beStudio 7. Ngiyalibingelela lonke sihlobo sana. Ah, eZimbabwe yazi sithwele nzima. Ubaba lo osithiwa ngumnangwakho amadoda. Hayi sithwele nzima. Khayile uzositshela ukuthi yena ole mali ahamba ezithengela ukudla eSouth Africa. Uyamkhiphela ijudi. Kambe utshoni singaholi imali. Siyathenga eSouth Africa thina sirhola ibhold. Mina nginje ngumuntu owasebenzayo ngihola ipentsheni. Kodwa imali amayikho lutho. Ngizathatha ngaphi imali yokuthi ngihambe edinga ukudla. Ngiyalamba ngilalutho. Angilangu lo ngiphathiselayo ukuthi dlana lokhu. Into nje esihluphekelayo edla nzima. Ngingakamnangwaga amadoda. Thina lizwe esisebenzele kangaka. Kambe ozawuvotela ubaba lo uyabe phila yini? Ah, noma iRiga. Ah, ngangcono kuphele lokhu. Ngangcono kuphele sibili. Bayale ukuthi oregileyo. Ngangcono kufiwe abalutshwane bazosala behlezi kuhle. Kulalokhu esiphakathi kwakho sihlobo zami. Mina njengami ngikwanile. Ngigogo le 63 years. Angilalutho. Ngisihawula ngisola khona ukudla. Kudla ngilakho. Khona khonoko ngemadlalana ongatshuthi kodwa ngizibuza ukuthi waye ngasebenza kangaka. Waye bengangeze imali yami. Ngaze wangeze imali yini. Lezi nsuku khona itshaya okuwukuthi ngeziki ezayo kuyabe kungelalutho. Hlobo zama asihlakaniphenini kubi la.
Sanibonakala kwi-Studio 7. Okhuluma uDube ezweni ufo kaNdlovu. Uyakhona ngasegwanda laphana. Yeyi. Hayi kumnandi lana emhlabeni bafethu. Kumnandi. Kodwa ngizothanda ukuphendula nje abasakazi kancane nje. Ngemzuzwana. Hey basakazi ba into ekhona lapha eZimbabwe angeke silungelwe lilizwe ngoba sihleli lemimoya emibi. Cabanga abantu babuya khona ngase Rwanda babulela abantu babuya bagcina ngase Zimbabwe lapha. Abanye babuya ngase Ethiopia babulela abantu babuya bagcina ngase Zimbabwe. Inxa yakho umgaga. Akayisoli ngeGugrawondo. Uyacabanga ukuthi nje nguye wathumela abasotsha ukuthi azobulala abantu ngeGugrawondo. Naye mina enayo umnangagwa. Enayo umnangagwa libhizi lithi liyamvote. Bafowethu nonke lithi livotele izani phefu nisendlebe zenyoka. Yabona indlebe lisemlonyeni wenyoka kahle ngayibeka ngezinye indlebe. Bafethu aliyazi lo mnangagwa lo ubulala ilizwe. Lizohlala likhala njalo bafethu. Lizameni ukuthi livotele linye iparty elingathili le ZANPF. iZANPF mina angisho ukuthi njani angeke ngivote bafethu afu khuluma manga. Empilweni yami angeke ngivote ngoba ngeke ngidlalise isikhathi sami nje ngibe lokhu ngiyavota. Mina ngavota mhlawumbe sokushintshile ilizwe ukuthi hayi sokushintshile nje. Lapha sokuyavota nje. Vota alami ngabukhona ukuthi ngivote kodwa bafethu behleli lemikhokha lemimoya emibi ukubona ilizwe lethu lingalungi ilizwe lethu alilungi ngoba abantu eZimbabwe kugcina abantu akuyazakala ukuthi amadoda la amabili abanye obuye eRwanda nalobuye eEthiopia yibo bodwa kuphela mhlawumbe ungathola ukuthi bakhona baningi vele abantu abagciniwe khamphana abantu abayazakala hayi ngiyabonga
eStudio 7 salibonani livu kanjani labalaleli awu ngiyaphila eStudio 7 hayi abe Studio 7 bengilesifiso ukuthi lingabalaleli labantu abathi khona komthwakazi lingakhulumi ama audio akhona lingawafaka emsakazweni azwakale angazi ukuthi ngabantu abanjani ngoba nabo bakhuluma nje into abafuna ukuzikhuluma eziphuma enhlizweni zabo kodwa bephinde lapho bethi abantu bakithi bakomthwakazi bavalelwe bona ukuthi bakhulume Studio 7 bathi bacabanga bona ukuthi bangabanikazi be Studio 7 iStudio 7 i-station esizimele sona sodwa eAmerica so wena oyabo usithi kona ako Studio 7 bangakhulumi ezinye indimi ezabanye abantu abama-parties wabo like komthwakazi ngisithi abantu bakomthwakazi bakhuluma kabi ngamanga wonke ona lawo sizokhuluma ngoba siyabona la amashoni amanje la ngithenga ngihamba la lokhu ngihamba nje ngivakatshele ekhaya ngibona naka amashoni athandana amadoda wodwa ubaba weshoni uthandana nomunye ubaba weshoni so kona lokho sikuqakezele nathi nalako mthwakazi sikuvume sithi ku right na ma maku right chono wena uthi singakhulumi thina abantu bakomthwakazi chono ukuthi ku right mali sithi ku right okwenziwa amashona eh nibalandele ku right mina kodwa la ngithi komthwakazi angikaze ngizwe ukuthi wakona uNdlovu ubaba uNdlovu dandana nomunye ubaba uNdlovu lisale kahle
hlalibonane ku studio 7 kunjani baba Ntunga hayi mina ngiyabonga ukuthi amakhombisi ephendukile bani kodwa amakhombi Ntunga wena njengomntantele izindaba yakwazi ukuthi wona uwazi ukusukela nje khona ukuze kudilizwe amakhombi lawa ngendlela lawa ayesenza ngakho wawufica ukuthi kwesinye isikhathi labo bona kabasazweli thina bona baba sebekhangele inzuzo ebuya kubo ukuthi nxa le imali ebuye kuye abeyikhulumile ingaphenduka bengela ndaba lakho ufica ukuthi kwesikhathi bona lapho siyesebenza labo windi ngoba owindi yiba sebekhweza izimoto kanti ke uhulumende laye abesezama sezwa ngokukhala kwethu abesesithi hayi zonke imoto ngcono zingene ngaphansi kwami ngizicontrole mina khonoko kathesi sokuba sosiba buhlungu komunye owayebengakunanzeleli khona ukuthi bona okudale khonokho kuyini ngoba labo bona babemakhombisa ephendukile nje uzafica abapraise akhona isiyilana ongani sokuliwa lathi kanti bese sijayele yona leyo ukuthi le charge yesibhadale naleyo siyakubongela ephendukile amakhombi kodwa abachiye ukusebenza labo windi basebenzela uhulumende abantu bamakhombi ngoba lathi esigade izimoto siyaba sezithwele nzima
Studio 7 siyalibonga kakhulu Chris Gande Ntungamili ubonke bantu sithandekile emhlanga awupreksa DC futhi asuze ndibongele wonke lo ngabonga ezizwe bonyiwe wenkosi andisibalekile isikhathi sokuthi ngifuna ukuthi nje ngifake amalutshwana ngifuna kune ngicela balwe liyazi amajaha la khuluma lawo ngiyasupporta lawo ake simeni ukuthi ngakuthiwa silime insimu enkulu ukuthi nasiyana insimu limanini ulo sifuna ukwenza ukuyingadi asibambane nini sonke sikhipheni lokho kukhona singasusa lokho kukhona ibandla leli khona singalishusa siliquphuni izicelo zonke zokuthi lifuna kuqunyela izwe lenu phakathi lisenzelwa amasiko enu konke lizakucela ilizwe selibona likhululekile ilizwe selifree kuye wonke umuntu but okakathesi lingenza khona lokhu hayi inkani siyalicela abadala mahovethi kusukela 1980 libuye ekhaya abaningi wenu sebeze bafa bengayibonanga inkululeko lokho lisithi ye lingavoteli uChamsa siyabuyela egangeni singavoteli uChamsa siyabuyela egangeni badala ngiyacela shuwa seligugile mahovethi sigugile bakithi kambe wenu sekhwehleleze bambelele esigodweni sesigugile khonokho kuncane ukukhotha isipuni esigoqoza inyama kasibekezeleni 2023 sivoteleni uChamisa okuningi lokhu siza kubona ngemva kwesikhathi ngoba kafani lezanu elolaka ebulalayo izigebenga yena uzakhuluma lathi ngomlomo asehlule kumbe simehlule ngiyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuvakatshela ele Japan le South Korea kusasa ele North Korea libikwa lifuna ukuvivinya izikhali zombubhiso ngelanga uBiden azafika ngalo kwele South Korea lokhu kubikwa sokubangele ukuthi abezomvikela welemelika balimuke okungenzakala kolunye njalo udaba amabutho akwele Russia abikwa esebaleka kwamanye amadolobho akwele Ukraine empini eqhubekayo kumfanekiso kamabona kude amasotsha akhanya ecela enyaweni amabutho akwele Ukraine ewahleze ezithendeni ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu
uncedo oluphiwa Ukraine luyasebenza ngoba ngabe kuthiwa kabaphiwa imali ngamanye amazwe kumbe kabaphiwa isikhali ngayo uPutin wachaya wavala ngelanga elilodwa So kuqhakathekile ukuthi imelika lamanye amazwe babe beloku beqhuba imali siya eUkraine isiyanceda ngoba laba bantu abaphakathi laba bagonjolozelweyo kumele badle kumele baziprotecte ngileqinisa ukuthi kufanele uba lezikhali abanazo kuba bazithengayo kwamanye amazwe kumbe imali that ezimele zimaintain i-government ukuthi even kulezinye indawo lapho ku-safe khona ukudla kungashoti abantu abanelisu abanjengabonesi lamasotsha babe behola ngoba nxa kungathuliseka nje zwi ngenxa ukuthi kakulala utho lwenzakalayo ekhona ngale bangasarenda lokusarenda uPutin azibhutshele nje azithathele ilizwe lakhe alibisele libe yi-part of Soviet Union njalo enye into esimele siyinanzelele ngemali ephiwa ibalwa ngamaqhuba ukuthi imalini. Some of it is kali. And singakhohle ukuthi iAmerica has industry enkulu yenza isikhali. So lanxa iconomy le kade sikhuluma ngayo isiba ingani iyajeka. But iAmerica yenza imali, especially ama companies lapha abalungisa izikhali. Ngoba imali zangkhona zona ezezinye singacabanga ukuthi sihamba zinjalo, siyaphambuka sihambe sethenga isikhali. So imali ephiwa iphinde kuyele esikhwameni semali ukuthi iconomy ibiloko iqhubeka siyaphambili. Ngoba ungeza ukuthi lapha abakhuluma khona ngezikhali ukuthi in the process in Russia le Ukraine iqhubekela phambili.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Abakwethu isikhathi asavumi.